Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 kunhlolanja 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-NPP unkosikazi Joyce Mujuru utshaywe kabuhlungu namhla kanye labasekeli bebandla lakhe betshaywa ngamalunga e-ZANU-PF eHarare. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mutsuri usola umansipala amapholisa labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela eHarare namuhla umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru kanye labasekeli bakhe babhaxabulwa kabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umjuri labasekeli bakhe baze bayelatshwa esibhedlela belamanxeba abanye besopha kabuhlungu. Umjuro utshele iStudio 7 ukuthi ubesenza umhlangano labasekeli bakhe beze behlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-NPP umnumzana Methuseli Moyo usole kakhulu isehlakalo lesi.
Isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizanu kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga phina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sokulo mbuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnankagwayi kakhulu. Ngamasotsha la amfaka embusweni abusa labo bajonge udlakela. Kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-NPP le-coalition yethu i-PRC.
Umujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha. Lithini ngalokho?
Kusegcekeni ukuthi akuna muntu ongumsivilenti ongasuka etshaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Kuvele kuhlala kunjalo, abantu abatshaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izanu. Akusephuthi lokho ngoba amasotsha yiwo avele asebuhle ngikakube yi-ruling party. Bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yetshala pha, yikho sibona kwenzakele sihle.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF na kuyiwa kukhetho, yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elithumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnangagwa uvele unjalo. Uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngegugrawundi uzokwela kulamuhla. Akunanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza udlakela.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe ubikwa ekhala ngokuthi selokhe wagenqulwa embusweni libutho abangane bakhe lezihlobo zakhe kabasamnaki. Uthi vele kabasabonakali. Lokhu kuvezwe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngumkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru, yena ohlanganelo Mugabe endlini yakhe ngolwesibili. Umjuru uthi utshayelwe ucingo ngumgabe emema ukuthi aze embona endlini yakhe. Kulapho ke afika wamtshela khona ngalokhu, wasemtshela njalo ukuthi waqilwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe, yikho ke ukumkhipha kwabo embusweni. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission okhethwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathembisa ukuqhuba ukhetho ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Kubika uMavis Gama.
UJustice Chigumba ufungiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UJustice Chigumba uhle waveza ukuba ukhetho luzoqhutshwa uNhlangula engakafiki. Ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokugcotshwa kwakhe, uChigumba uthembise ukuba uzoqhuba umsebenzi wakhe elandela isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lwenziwe nini ukhetho luka-2018. Wengeza ethi iZEC izoqhubeka ikhulumisana labamabandla ezombusazwe aphikisayo wona akhala ngokungaphathwa kuhle.
I'm sure those are issues that the commission will look into because as you know,
lokho ngokunye okuzahlolisiswa yi-commission yethu. Kumele luqhutshwe ukhetho kulandelwa isisekelo sombuso inyanga kaNhlangula ingakedluli. Amasango e-commission avulekile, sizimisele ukuxoxisana lamabandla wonke ezombusazwe njalo sizaqhubeka sixoxisana njengabantu beZimbabwe.
Abakhulumisane lalumsakazo bathi lanxa belijabulela inyathelo lithethwe nguMnangagwa ukukhetha uChigumba ethatha isikhundla esachiwa nguJustice Rita Makarau, kungekho okutsha azokwenza ngoba ezolandela izifiso zomkhethileyo. UMnumzana Bekezela Gumbo yingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Kodwa kunzima ukuthi sithi thina engasinika ama-election a-free and fair lumama ngenxa yokuthi singazwisisanga ukuthi uRita Makarau yena vele waritaya kanjani, ngoba uRita Makarau angazange ke ekhulu umuntu uzaritaya and kusokukliya ukuthi karitaya ngokuthatha. So mase siba lomnawakho si-appointa lo omunye olandelayo, abantu bazabhelieve ukuthi usedinga umuntu ozasebenza ngendlela yena uMnangagwa ufuna ngayo. So ukuthi ukuthi sibekwazi ukuthi uMnangagwa ufuna ukuthi esebenze ukuthi kube free and fair, kumbe ufuna ukuthi esebenze ukuthi eqhabele ibhore ekhoneni lakhe, angeke sibekwazi. It's still not clear ngoba uMnangagwa ukuthi ufuna ukuthi kube free and fair election. I-meaning ye-free and fair election yakho uMnangagwa yes ikhayela ukuthi umama lo um-appointe ekwazi ukuthi uzayenza naleyo free and fair election.
UGumbo uvumelana lo mbono othi kumele kube ngezimeleyo linhlanganiso yeZEC ukuze iqhube umsebenzi ngemfanelo.
Ya khona kunjalo, wonke umuntu uMnangagwa umexpect ukuthi ekhulume konoko, and wonke umuntu uma ephiwe umsebenzi ngupresident umele etsho njalo ukuthi uzayenza khonoko uMnangagwa okutshoyo uma esithi free and fair. Upresident uma engathi free and fair as long as iZEC ingazimelanga yodwa, idependa kuma-appointments kapresident, it means iZEC izayenza i-free and fair nale etshoyo upresident. So ngiyakwazi ukuthi i-free and fair kimaso ngabe ingaso free and fair wena oyitshoyo, kodwa upresident ngathi yiyo le i-free and fair engiyitshoyo, wena o-appointiwe kumele wenze lokho ngoba unjani uresponda kupresident ungewe u-appointayo. Umama lo u-appointiwe kangeke yenze lutho oluphikisana nopresident kumbe ongaliphiwanga i-government ukuthi elwenze.
UJustice Chigumba uthatha isikhundla esichiywe nguJustice Rita Makarau, yena ochiye umsebenzi ekususweni embusweni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa uthetheleli thuba ukugcoba ngokusemthethweni amalunga e-commission ezobona ngezomhlabathi emadolobheni e-State Land Commission akhethwe nyakenye, kodwa yelindele ukufungiswa ukuqala umsebenzi. Amalunga akule commission ekhokhelwa nguJustice Tendai Uchena njengomgcini sihlalo wayo abalisa uHitha Chingono, Tarisai Mutangi, Andrew Mlalazi, Petronella Msarurwa, Steven Chakaipa, Lovimba Inyemba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukhetho olukhululekileyo luloyiswa ngabantu abaningi eZimbabwe njalo amazwi kaJustice Chigumba afake ithemba ebantwini abaningi. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngawo.
Ngamazwi amahle kakhulu nxa ngabe ezawalandela ngokuba into enkulu yikuthi alandele isisekelo sombuso asilandele njengoba sinjalo konke okufunwa yisisekelo sombuso ukuthi bonke abafuna ukuvota barejiste barejiste okungavinjelwanga bonke abafuna ukuvota bavote okungavinjelwanga angasekela iqembu a-announce ama-results wona la yiwaphumileyo ngokuvota kwabantu akulanto enzima kukhona lokhu kuyathembisa ke nxa ezinikele kulokho sesilindele ukuthi enze
kukhona yini Ncube mhlawumbe obe kungahanjiswa kuhle ngomgcinisihlalo osandaphuma uJustice Makarau ongaxwayisa ngakho uJustice Chigumba ukubana engakulokothi.
Urita Makarau zakhumbula ukuthi wakwaba sephalamende ngaphansi kweqembu leZANU-PF. Kwakuvele kulokucabangela ukuthi mhlawumbe ngabe lokho elozwelo ezwelana leZANU-PF. Ngakho-ke lo kumele abekhathana leZANU-PF, abekhathana le-NCC, abekhathana leZAPU, abekhathana la wonke amaqembu okubusa. Asikho ukuthi kuthiwa kasuke kuzana ku-NCC. Vele kangabi le qembu alisekelayo. Kuqakathekile ukuthi kubonakale kunjalo, enze kanjalo, aphile kanjalo, aphilizwe ithemba lokuthi indlela ukhetho olubekwe ngakhona isisekelo sombuso uzalulandela lunjalo alandele umthetho angakhontrolwa ngabantu kwenye indawo.
Bakhona Ncube abanye abathi uChigumba ubengalungelanga ukuba kulesi sikhundla abafana lo baba uDavid Coulthard yena othi uChigumba wake wetheswa icala lenkohlakalo ukungethembeki icorruption lanxa nje engazange aye emthethwandaba wathonisiswa phezu kwalolu daba uCoulthard uthi ngalokho ubengamelanga abe kulesi sikhundla ungathini ngalokho.
Nasonke singaya ngokuthi umuntu kwetheswa icala namapholisa kumbe inhlanganiso ethize sokumele alahlwe, angiboni ukuthi kuyindlela enhle yokusebenza. Kodwa muhle-ke umbono wakhe laye uDavid Coulthard, kodwa umuntu kumele kuphela alahlwe ngoba esegwetshiwe inkantolo. Nxa engagwetshwanga inkantolo kakabi le cala kuthiwa yi-presumption of innocence ngesikhiwa.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Mutsuri namhla usole kakhulu umansipala weHarare amapholisa kanye labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Babeze ukuthukuthela abaphila ngokuthengisa laba emhlanganweni abawungene lo wake waba ngumeya weHarare osengomunye wabasekeli bakamongameli weMDCT uMzuri enkonzweni e-Anglican Cathedral eHarare. Esethula umbiko wakhe uMzuri uthi abaphila ngokuthengisa kakumelanga bahlukunyezwe ngoba bengakhethanga ukuba kulumsebenzi kodwa befuqwa yisimo somnotho.
And I expect ukuthi mothuma ama-municipal police kunodzingirira abantu. We don't want to go to the municipal police. Muchiwa vumira kuti vanodzingirira vanhu. Toda kuti vandotaura zveorder mustreet.
Asi kukhangeleli lokho kuba lithume amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Kasifuni ukuzwa kuthiwa livumela amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Sifuna ukuthi bayelungisisa izinto, kasibafuni thina. Nxa kungaba kubutho sisabakhumbuza ukuthi lingakhohlwa ukuba salisiza ngesikhathi lithatha umbuso ngamandla. kunga isiko ukuthi safola ezitaladeni mhlaka 18 lwezi ngabe kathesi sikhuluma okunye kabasisize lathi ukuthi labo bathole iholo mabasisize ukuthi umuntu wonke odubekayo athole ukuziphilisa leli lizwe lile notho enenye engenza wonke umuntu aphile ngendlela
omunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela emzini weGlenview umnumzana Dumiso Sibanda uthi akukutsha okukhulunywayo lanxa kungasiza nxa kungalandelwa
ya namhlanje ukhulunyiweyo kukhulunywe into ezili kwanisa ukuthi zinceda ama-vendors but into eproblem yekhona yokuthi izinto ziyakhulunywa just kuphomba ukuthula kube njalo so you'll find ukuthi you'll find ama-vendors singasela faith the leadership especially ma-councillors ngaza ke simele khona ukuthi siyahlala lokho esithiwa hayi i-council iyajwanyelelwa yini uhulumende ihulumende ngabantu and abantu yiyama-vendors as we can say now ama-vendors wonke athi abantu bonke abahlezi lapha e-town ngama-vendors abantu abathengisayo abanye bathengisa izimali abanye bathengisa all its vendors so i-council ngokwayo iyakwanisa ukupromisa on that so bona ngokwabalama powers abo omele bawa-exercise even though i-government yona ingwayo ilama powers I know ngafuna ukusebenzisa kumbe ipolice kumbe whatever ipolice is not supposed to be there
esola ukusetshenziswa kwamasosha uSibanda lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa njengaye
amasosha akhona ukuthi defend ilizwe defend abantu defend ama-vendors not ukuthi harass ama-vendors amapolisa ama-municipal police even lamapolisa kumangalisa ukuthi efunda amapolisa ayiwo umete defend abantu abuye efuna ukugijimisa abantu bachiye izinto eziqathekile some people ayakwanisa ukuthi umuntu egcotshwe yimota ete gcotshwe yimota if you call the police they don't come wathatha isikhathi eside bengabuyi but ungabatshela ukuthi kulamavenda umete be-directive ukuthi bekhipha amavenda they come very fast of which so ama-vendors they are people and yiyo imajority ekhona ezimbabwe and sonke sithengisa nje ukube ngilapha is because khathe senduza imali eningi ngokuthi nila
lanxa eyamukele ngenjabulo inkulumo kamzuri yokuthi abameli bezigaba lamakhansila kumele baqhube imihlangano sikhathi sonke yokubonisana ngendaba ezinje njengalokho okuthiwo isisekelo sombuso uSibanda uthi yikhona bezobona okuzokwenziwa
hayi ngitsho hayi kalutshwane yikho upresident eqalisa ukuthi ezama ukuthi ehlanganisa ama-vendors lana lama-councillors ngoba mina ngi-expect ukuthi ama-councillors kumele ukuthi ebe lama-series of meetings lama-vendors endaweni lapho abahlala khona besiza izikhalazo zama-vendors bephuma la ma-solutions ama-solutions abe khona kulungisisa izinto zakhona ngoba kathi sikunje sihlangene kunje lamanye ama-councillors sokuphelile engxiso okunje but we know ukuthi under upresident u-acting president we-MDC Elias Mzulu I know umuntu oke waba khona kulokuzani kuposition enaleyo I think he has got people at heart he will do something for that
oze emele umeya weHarare ukansila Girison Mandere utshelela umhlangano ukuba umansipala uyaziqakathekisa zonke izakhamizi zaseHarare ngokufanayo engabandlululi inkinga ekhona ethi ngezinye zezisebenzi zikamansipala ezihlanganisa umsebenzi lendaba zombusazwe uMandere uthi njengomansipala kabafuni ukubona abaphila ngokuthengisa behlukunyezwa kodwa udubo lusuka ludalwe ngabebandla elezanu PF ababambanisana lezinye izisebenzi ukwenza eminye imisebenzi engekho emthethweni
dambudziko riripo ndofunga ndoti ndambotaura kuti some of these things
udubo ikuba ezinye zalenzi zinto zenziwa kulandelwa ezombusazwe kukhona ukuyabe kusenzakala kukhangelwa uhlangothi kwezembusazwe ungakhangela leyo mkambo yecopacabana kanye leyinye leyo kumele ngabe kayikho kodwa lokhu kungalandelwa lokhu isimanga yokuthi kungaba ngabe-MDC abenza intando yabo akuthatha isikhathi ukubaxotsha ngezinye zenkinga esibhekana lazo njengomansipala lapho siqhuba umsebenzi
umzuri uthetheleli thuba uxwayisa omansipala elizweni lonke ukuba balungisise wonke ukhalazwa ngabaphila ngokuthengisa wengeze ethi labo abakulo msebenzi kumele basebenzelane lomansipala ukubona ukuba lapho abathengisela khona kuhlanzekile kube umthwalo wabo labo ukubona ukuthi amadolobha alondolozwa ehlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo sekholera njengalokho okwehlele iChegudu umzuri uthi akumelanga bavume ukususwa ezitaladeni lapho abathengisela khona kungaba ngumansipala amapolisa loba amasosha uhulumende aze alungisise isimo somnotho inguquko oqobo umzuri ethi izolethwa ikukhetha inkokheli ngokuhlakanipha kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka wakutaza umanispala weHarare uMzuri ukuba avule izambuzi edolobheni esetshenziswa nguZulu ngoba esethwala qatha nxa esefuna ukusebenzisa leyo ndlu encane njengoba sezihlala zivaliwe isikhathi sonke osekubangele ubuchapha abantu sebequtha ndawana yonke. Lamazwi kaMzuri ajatshulelwe ngabangene lumhlangano e-Anglican Cathedral Hall. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngikuMavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhethwa kuka-Justice Priscilla Chikumba ukuthi abe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene ecingweni, lingene emsakazweni le siphe imbono yenu. Ukubhacabulwa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngamalunga ezanu-PF namuhla kuzala nxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ethembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngokukhululekileyo. Ukuhlaziya isehlakalo lesi sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule kanye lesiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ugawule usungula lingxoxo.
Ngizathanda ukuthi ngithi ungameli uyadanisa kakhulu ukuthi kube lesahlakalo esinjengalesi silungiselela ukhetho. Umongameli sekukhulumile phambilini ukuthi ukhetho lolu lumele be lungabi lodlakela, kumele ukhetho olwahlukileyo kuzo zonke inketho esikhethabalaza. Umongameli uMnangagwa udinga ukulungisa ilizwe lihlale ngokuthula. Kodwa-ke uyadanisa ukuthi-ke mina ngeke ngitsho ngithi mina okwenzileyo abakwenzileyo ngabezanu-P F kumbe ngabantu ukuthi sokulokhu kuganga okuningi abantu abangabe bedinga ukuthi bangcolise nje uhlelo lukamongameli oluhle bengena nje ngezandla zabo ezingcolileyo besenza nje okusetshenziswa ngabanye abantu abathile. Ikakhulu khonokho singathi sokukhangele sithi mhlawumbe kuvelela kuzanu-P F kanti kulabanye abantu abagangileyo nje abalolu hlelo lwabo olunye olokhu kuganga abajonga ukuthi baveze nje ukungcolisa njengoba silungiselela ukhetho lolu bephambanisa inhlelo eziningi ukuthi hayi ukhetho soze lube free and fair, soze lube luhle lube lalokhu lalokhu bekhetha nje ukuthi bangcolise nje into yonke. Ngibona ngani kule sandla sokuganga khonapho entweni naleyo.
Nansi indaba baba Ndlovu.
Ingweka itshintshi amabala ayo, amanzi kakhohlwa lapha ahamba khona, izulu njengoba lisina lamhlanje aza kugeleza ngendlela avele ejayele ukuhamba ngawo. Sisitsho ukuthi ibandla lezanu-P F ngeleropa umsebenzi wabo wokutshaya abantu bekungamangalisa ukuthi size siyefika kukhetho kungela bantu abatshayiweyo. Kungaba yisemanga esikhulu thina lesi besingethuka inkomo ibingazala umuntu komhlahlandlela. Ukusebenza kwabo abezanu-P F kusukela-ke ngesikhathi sayo yifonyo ngo-1963 siyakwazi ukuthi kuyatshaya abantu, kuyabulawa abantu, kuyanyamalalisa abantu. Bekusenziwa-ke umgabe njengoba sephumile-ke sekungena uMnangagwa. UMnangagwa-ke besicabanga ukuthi uzafika-ke atshintshe. Ngomlomo siyamuzwa ikhuluma ithi violence kayifuni, kuyinto enhle. Kodwa-ke abakwenzayo-ke kugrawundi nalokhu akukhulumayo kuthiyene, uyathembisa kuphela kodwa-ke kungabi lo tshintsho olukhona. Njalo-ke akusethusi ngoba yikho ukusebenza kwayizanu, yikho ukutonka kwaro igaro lakhona lona lelo ukuthi abantu bazabe bechaya. Into edanisayo kakhulu njalo-ke bathewe izanu-P F siyakwazi thina ukuthi yindlela-ke abethisela ngayo abantu-ke. Uzabe umongameli wabo ephozisa uMnangagwa ethi hhayi efuna ukuthula kodwa-ke sithi sa befana lomuntu esasazele umuntu ngenja ethi sa futhi-ke saka imluma aphinde athi futhi ake ingane uyayiphuza kodwa ekwazi ukuthi njakhe ufuna ihluma umuntu. Ukwenza kwezanu-P F lokho akwethusi kakumangalisi, lokungamangalisa nga kulokuthula nga abantu kabathayo.
Baba Gawule, uyakhuluma uNdlovu ukuthi ingwe kayitshintsha amabala.
Ngiyambuzwa simili kakhulu ngameli ubabazala uyakhuluma la. Ye kodwa-ke kodwa mina into engingayitho yukuthi asivumeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyatshintsha njalo abantu bekhuluma bayatshiyana kwenza. Kodwa ngithanda ukuthi ngikutsho yukuthi la mabandlana la afikisayo aselokuganga okokuthi kwesinye isikhathi bayenze ezinye izinto ezibangela ukuthi baphumela lokho abakufunayo. bese kuba sokubafanela kona ukuthi bese isikhathi bese kuthi hayi ukhetho lolu azovelwe sfenfe ngenxa ukuthi ibone ingamhlawumbe bakalungiseleli ukuthi bayekhethweni bese befuna ukuthi baqatshe ngomunwe umuntu ukuqatsha ngomunwe abuze kwaba kuhle ngoba uzabukhanya egcekeni ukuthi ukhona kodwa ukuqatshile mina into engayitsho ukuthi ngithi mina angali ukuthi kwenzakale njani ukuthi kusesemasinya akudingisiswe kucubungulisiswe kuhle ukuthi kuxwayisiswe amapholisa enza umsebenzi wayo tholakala ukuthi kati vele kubangelwe yini ukuthi kuze kube nodlakela lololo ngobani kacaba ngemva kwalo ngobani njalo nxa kukhona abantu abalesandla kiko noma ngiwayiphi libandla bajeziswe ngendlela eqondileyo kodwa angikubalekeli ukuthi noma ngubani ngakwenza udlame bengaba khona abanye abantu abavelele kuzanu p f abakwenzileyo khona kodwa anginaqiniso lapho ukuthi kwenzakele sibili kodwa ngendlela engikuzwa ngayo likubala hhayi ngithi mina kodwa ngicabangele ukuthi kungaba nesandla sokuganga lithize
uyatsho ugawule Ndlovu uthi kungaba ngubani mhlawumbe abamabandla aphikisayo lani selingaba liphathekile ngenjongo yokuzama ukuphambanisa ukhetho
hayi lokho neke kwenzakale uyakwazi umthonyana wami ukuthi hayi neke kwenzakale lokho thina kumabandla aphikisayo kathethi esibhizi ngakho ngikukhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi barejiste esibhizi ngakho ikukhulumisana singamabandla aphikisayo ukuthi sibe le grand coalition sonke sibe ngaphansi kwe-MDC alliance sekhotweni sibambene yikho-ke hhayi ngeke sithayane ngapho sikhombisana kakwenzakali khona lokho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-PDP ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu PF. Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana John Sullivan, umsekelo womphathintambo wehlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqinisa ubudlelwano lele-Iraq kwezenotho lezamasiko. USullivan uthi kuyabukeka okwenziwa kwele-Iraq lapho abantu lebutho abalwisana khona ngamandla wonke lamalecaja awe-ISIS. Uncome njalo lamazwe akumanyano webutho le-Global Coalition alwisana le-ISIS. Uthe owakusenziwa ngamalecaja la lokhe kuzondise abantu abaningi kwele-Iraq. USullivan uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakwele-Iraq babambane ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla wonke lamalecaja la. Uqonqosele ukuthi kumele kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwelizwe le-Iraq labasekela uhulumende kwesabelo sabantu bohlobo lwesikhethi. USullivan uphinde wathi ilizwe lakhe lisekela uhulumende ogoqela ilizwe lonke olakho ukuphumelela abese kuqula impilo yabantu bonke kwele-Iraq. Uthe ilizwe leMelika lizimisele ukunceda labo abakhahlanyezwa ngamalecaja awe-ISIS njalo lokuthuthukisa inkolo zabantu ezijiyeneyo. Ilizwe leMelika kusukela ngomnyaka ka-2014 selinike ele-Iraq amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion yokunceda abantu abakhahlanyezwa ngamalecaja awe-ISIS. Ilizwe leli lithi likhangelele ukuthi kwenziwe ukhetho olubalulekileyo kwele-Iraq.
Siyabonga Gibbs. UZulu wemagwegwe kobulawayo usele ebambe owangaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisotsha edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili. Undoda lo ubikwa ebehlome nge-AK-47 njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine wazama njalo ukuzibulala kodwa wehluleka. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo kanye lomntanakhe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-National People's Party, unkosikazi Joyce Mujuru, labasekeli bakhe batshaywe kabuhlungu ngabasekeli bezanu PF eHarare namuhla. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha ufungiswa ukuqala umsebenzi. Njalo uMongameli Mgabe uthi sebalekelwe ngabangane lezihlobo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.